tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Kulamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 4 lwezi 2019 ngoPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Loko kwenziwe kuTrump gumbu wathi kungazonzakala ukuthi awusevotiwe lizaba kuphela kuvala abantu amehlo. Ngokuya kwesikhathi sizabona e-3-day, ngokuya kwesikhathi sizabona amacala ekhohlakala. Sikhumbule ukuthi uTrump gumbu uvelela eMidlands, Midlands province kuvelela khona umongameli welizwe Mnangagwa.
Umphathi Ntambo karhulumente osebenzela ehofisini kamongameli Emmerson Mnangagwa, umnumzana Joram Gumbo ubotshiwe lamhlanje ngabekomishin eyeZimbabwe Anti-Corruption Commission.
Ndikuthi kusonke isikhathi besesithwele nzima ngento yokuthi imali le ukuthi sibe sesibonayo ukuthi amalayini ungaze ulayinele imali ebhenki ungayithola ngekwenza. Maybe ungayehlise inani lokuthi kube la malayini ebhenki yonke idivorayize. Singayibongela kakhulu.
Ubunzima obudalwa yokungamanga kuhle komumo umnotho elizweni sokuthiye uZulu engaselathemba lokuba angathuthukisa njani impilo yakhe. Abongi abasebenzela izibhedlela lamakilinika ekhansile yeHarare babikwa sebeqalile ukukhalala umsebenzi bekhonona ngokuthi iholo abalitholayo aliseneli indleko yokuya emsebenzini. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulomsakazo. Umphathi Ntambo osebenzela ehofisini kamongameli Emmerson Mnangagwa, umnumzana Joram Gumbo ubotshiwe lamhlanje ngabekomishin eyeZimbabwe Anti-Corruption Commission, iZAC, bemethesa icala lenkohlakalo. Umkhokheli weZAC, unkosikazi Lois Matanda Moyo, utshele iStudio 7 ubana ngempela uGumbo usezandleni zekomishini yakhe, njalo kungenzakala ukubana alale esesitokisini kumbe aye emzini wakhe kusiya ngempumela yokumbuzisisa abakwenzayo. Asizweni ekhuluma.
Yes, it's correct that Zak is taken in, the former Minister of Transport, and currently he's being questioned by Zak with a view of taking him for a remand before the courts tomorrow. He's being accused of abuse of power during his tenure as Minister of Transport, having leased his niche property for Zim Airways and paid $1 million for its renovation, plus payment of rentals. He did not declare that he was conflicted in that matter. He is also accused of being involved in the CMED fuel deal, involved with $2.7 million. Was paid to a certain company and no fuel was delivered. He is also accused of having directed the reinstatement of persons facing corruption charges when they had not been cleared by the court and others.
Amacala aweteswayo uGumbo agoqela ukuchaphazwa kwezigidi lokuzigidi zemadola lokusebenzisa ngokungekho emthethweni isigidi samadola i-$1 million kusabkiwo lapho ayifuna kube ngamahofisi aleyo ndizamchina. Weteswa njalo icala lokubuyisela emsebenzini isiphathamandla senkampani ye-CMED umnumzana Davidson Maka lanxa wayebhekane lamacala athile. Lokhu kulandela ukubotshwa komunye njalo owayeyisiphathamandla sikahulumende unkosikazi Prisca Mfumira esethethwa icala elifanayo njalo usathonisiswa sikhuluma kanje esuka emzini wakhe ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula isibambiso esebail. Isiphathamandla seZANU-PF umnumzana Joseph Chuma uthi liyancomeka inyathelo leZak leli. Kodwa ke umnumzana Edwin Ndlovu isiphathamandla sebandla eliphikisayo ele-MDC uthi umangoyi uyasola.
Lokho kwenziwe kuTrump gumbu wathi kungazonzakala ukuthi awusevotshiwe lizaba kuphela kuvala abantu amehlo. Ngokuya kwesikhathi sizabona e-3-day, ngokuya kwesikhathi sizabona amacala ekhohlakala. Sikhumbule ukuthi uTrump gumbu uvelela eMidlands, Midlands province kuvelela khona umongameli welizwe Mnangagwa. sibe kwazi njalo ukuthi uJoram ebevele kufaxini yakhe for isikhathi eside kakhulu. Emvictimize sananzelela ukuthi uzoba nguminister ngemva kwesikhathi eside kakhulu ehlala kuphela ngumember of parliament. Kukubothwa kwakhe akutshintshi lutho. Akuthengise ukuthi uzane siluma silamazinyo, hhayi akula nto eshintshileyo, asoze sibone kule nto enkulu eyenzakalayo. Kumele sibe kwazi ukuthi ngesikhathi esifitshane esizayo uza prepaid ahambe ezihlalele emzini wakhe aqhubeke lokho ebelutha ama-resources elizwe beyizanu pf.
Sixoxe lo mgcini sihlalo wezakhi uthi yena izakhi izimisele ukuqeda inkohlakalo elizweni basebenza gadalala. Njalo sikhuluma nje kule nqwabanqwaba yengwalo abalokhu besazikhangela ukuthi bedingisise.
Sekulo mnyaka bekhuluma ukuthi bale nqwabanqwaba yezingwalo abantu bezakhi sizabona kubothwa abantu abakhulu, kodwa ke sabona ukuthi uPrisca Mfumira kuphela, kathesi sibona kubothwa uJoram Mgumbo. Okuyenzakala nxa singabona sibile sebotshe ekugcineni kuyazokusika ngokuthi-ke sekulamanye ama-factions within ZANU-P F sokuliwa-ke bese kusacrifisa yena ngezinto ezabe sezikhona. Kodwa-ke sikwaziyo thina sikujayele ukubona kusenziwa i-ZANU-P F kusukela ingena embusweni, kayijayelanga ukuthi ibophe-ke abantu bayo bahambe bepika ngaphandle loya abangasafunakali. I-corruption ekhona kwi-ZANU-P F isinjenge-cancer esigcwele umzimba wonke. Awunyeke ukuthi uye lapha ngoba isispread yangena umzimba wonke. Njalo abakwenzayo benza ukuthi lapha watshontshe khona phezulu bakhona abaye bekuphiwe labo, katshontshi kube nguye yedwa. Kuyabe kuyisystem, yikho sizakhulunywa nge-15 billion yamadiamond leyo. Nalaye uJoram Mgumbo ayekwenze bengakwenziye yedwa, besebenza lekhabhali yakhe, besebenza le-team lacoste yakhe, bekwazi ukuthi bafunde ama-programs abo. Yikho sibona lakathesi kule khathele kwezi fuel iviki yonke. Every week bakhweze fuel ngenxa yokuthi-ke babe beyithola-ke corruptly, bawadale tender corruptly ukuthi babe le monopoly kube yikhampani eyodilekta ifuel elizweni leZimbabwe. So basebenza beyikhathela abantu bezanu-P F, ayisuke yedwa-ke odle kumbe owabhizeleyo mali, baningi abayitholayo.
Umnumzana Edwin Dlovu, isiphathamandla sebandla eliphikisayo ele-MDC, lapho-ke limuzwe ekhuluma ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7 ezimele. Abongi abasebenzela izibhedlela lamaklinika ekhansili yedolobho leHarare babikwa sebeqalile ukukhalala umsebenzi bekhonona ngokuthi iholo abalitholayo aliseneli indleko yokuya emsebenzini. Lokhu sokusetshatshelwa ukubana kuzadala inhlupho eziningi kwezempilakahle njengoba odokotela labo sebele inyanga ezintathu bekhalala umsebenzi. Isikhulumeli sekansili yedolobho leHarare umnumzana Michael Chideme ugcizelele ukubana ngempela abongi laba basekukhalaleni umsebenzi, kodwa-ke waphanga watsho ukuthi ba bayakhulumisana lo mqhatshi ngezikhalazo zabo lezi. IZimbabwe iqhubekela phambili ibhekane lodubo lokusilela kwemali emabhanga. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube usethembise ukubana umnyaka usiyaphela ilizwe lizabe selile mali yalo uqobo. Okungumbiko owamukelwe ngabaningi ngemibono eyehlukeneyo. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Okwamanje imali yakwamanye amazwe le-bond note kuyasilela emabhanga. Abantu lokhu beqhubeka belala kundwendwe zebhanga bedinga imali, kuthi abanye abalayo bayithengisa emkambo yensitha esibhahile ezweni. Imibiko yokuphenduka kwedola leZimbabwe yamukelwe ngemibono ehlukeneyo, iningi lisithi mhlawumbe udubo lokusilela kwemali lungaphela. Umnumzana Francis Mukonyori uthi akulula ukuthi ilizwe lizavuka kunyanga ezimbili ezilandelayo selile mali yalo.
Asonto elula nje ukuthi singaphongulala sivuke sesilakho. Lokhu kuzasithathela iminyaka maybe mithathu kusiya maybe 5 years. So depending ukuthi thina kalivele siproducer-ani elizweni ukuthi kuphume kukanje kuthenga. Because now asila base of saying that sizaba le currency, our own currency.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Arthur Chuma ngomunye owamukele ngenjabulo umqondo wedola leZimbabwe.
Ah, lokho kwesikufunayo kwele new currency. Yesiyifunayo vele lokhu kwama-bonders kufuni. Sesifuna our new dollar. And uhulumende nxa esenza njalo, hayi, siyamtshayela ihlobo.
umnumzana maqhawe nyathi esinye isakhamuzi sakobulawayo uthi engqenye kungehlisa udubo lokusilela kwemali ezweni.
Ya kuba le new currency ku right and futhi nikuthi kusonke isikhathi bese sithole nzima ngento yokudinga imali le ukuthi sibe sesibonana lokuthi ama line ungazi uline le imali ebank ungayithola ngekwenza maybe kungayehlisa inani lokuthi kube la ma line ebank yonke into ibe right. Singayibongela kakhulu.
Ukhansila Mzamo Dube uthi ukusilela kwemali kuyadanisa.
Yeyi, ukusilela kwecash mama kubuhlungu kakhulu. Sizwe ubuhlungu vela sokwazi ukuthi sibambe ngaphi, sikhangele ngaphi. Esikukhangeleleyo mina personally ngibona ngathi uNkulunkulu nguye ngayenza intatshana ngoba abantu sesedlule. Lokho esikutshelwayo kuthiwa sikukhangelele i-currency entsha. Well, nxa ingabuya singakuyamukela ngezandla zombili kodwa lobu nzima.
Osakhulayo uKhudzanayi Sringwani yena uphambana nabanye ethi ngabe ilizwe licela ukusebenzisa iRand lakwele South Africa ngoba okwamanje umnotho ezweni usami manzonzo.
Ngendlela engibona ngayo mbona as if ku-right ukuthi bejoin iRand rather than ini izimdola ngoba izimdola at the moment asizwisisi ukuthi kuya ngapi sisuka ngapi siya ngapi ngendlela i-economy yangkhona ayimanga kuhle.
Okwamanje iZimbabwe isebenzisa imali yakwamanye amazwe uhlangene le-bond note kodwa udubo lwemali lokhe luqhubekela phambili ngamandla osekubangele ukuba imali itholakale imikambo yensitha kuthi emabhanga abantu balala khona belinde ukuthi mhlawumbe bengavuka bethola imali. Inkulumo kamphathi Ntambo wezemali yamukelwe ngemibono ephikisanayo. Abantu bethi isifiso esihle loba nje silakho ukuhle sincindezelwe izigebenga ezithengisa imali emkambo yensitha. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli yethu ethi www.voaindebele.com. Abenhlanganiso zenhlangothi ezehlukeneyo zempilo bahlangene ekolitshini le-Nasti kobulawayo ngeviki edluleyo bexoxisana ngengozi ezidibana labantu emsebenzini ezifana lomkhuhlane wokusindwa imicabango i-mental health kubangelwa yikonakala komnotho welizwe. Emhlanganweni lo kuvele ukuba abaqhatshi ababoni ukusindwa imicabango kungumkhuhlane ofana leminye nje. Ngakho izisebenzi zithola ziphakathi kohlupho lokuba ziphumele egcekeni kubaqhatshi. Obathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abaqhatshi sebekhuthazwe ukuthi bananzelele impilakahle yezisebenzi egoqela imikhuhlane yengqondo ngoba iningi labantu ligula lifihla ngenxa yesimo somnotho welizwe okungaphambanisa impumela yamakhampani abo. Udokotela Mthabisi Anele Bebe uchaza ukuba umkhuhlane wokusindwa imicabango ujayelekile njalo iningi labantu lilawo.
Nxa sikhangela imikhuhlane yengqondo sithi umuntu ocabanga kuhle kumbe olengqondo esebenza kuhle ngumuntu lowo okwanisayo ukuya emsebenzini, ekwanisayo ukucabanga kuhle engahlangana lezinto ezihluphayo, i-stress, ekwanise kumbe ukuhandla ama-issues ona lawo. Njalo kube ngumuntu oziphilela kuhle ku-society yawo. Nxa sokuthiwa umuntu usele mental health problem, ngumuntu lowo osebona sokunzima even ukuphilisana labanye ngoba ulokhu ecabanga kule nto elokhu emdlayo emoyeni. Nxa umuntu engazithola elomkhuhlane kwengqondo akumelanga ehlupheke kangaka ukuthi nguye yedwa esigabeni ngoba sibaningi, njalo kumele siqinisane sithole usizo olufanele.
Umnumzana Makhosi Tshalegwa onguye okhangele izisebenzi zekhansili uthi njengabaqhathi bebengakafiki esibangeni sokuthi babe lolwazi ngomkhuhlane wokusindwa yemicabango uma bekhangelene lezisebenzi zabo.
Indaba ze-mental health yindaba ebezingakapublicizwa kakhulu ukuthi zazakale ebantwini abaningi. Okungangokuthi kunzima ukuthi uthi nxa uvuke ekuseni ungumaneja uzwe isisebenzi sikufonela sithi sona ngile mental health problem, ngicela ukuthi ngingaze ngabuye emsebenzini. Besingakafiki kuleso sigaba esokuthi abantu babe lolwazi olungangalolo. Kodwa-ke ama-wellness programs, awe-physical health, besisiba lawo lanxa lapha lalaphana i-mental health siyidobha. Kodwa-ke besingakaze sibe le nhlelo ezikhangela kanye ziqondane ngqo le-mental health.
Omunye wabaqhathi umnumzana Sikhumbuzo Baloyi obemele ikampani elungisa imbiza lemigano eyekhango uthi ukuze ikampani iphumelele kuhle kuyadingeka ukuthi izisebenzi zibe lempila kahle lasengqondweni.
Sinanzelela ukuthi izisebenzi ukuthi zenelise ukuthi zibe productive enough ukuze lokho esikhangelele ukubana sikwenze emsebenzini, amathagets abefakiwe benelise ukuthi ikampani iphumelele ukuthi babe belempila kahle. Lokho esikhuluma ukuthiwa i-mental health. Thina-ke njenge-organization ukuze sincedisane lezisebenzi zethu ukuthi zibe lempila kahle, wasinanzelela ukuthi isisebenzi esiphile kahle engqondweni isisebenzi esinelisa ubana sisebenze kahle.
Omunye osakhulayo osebenza koBulawayo uNkosazana Duduzile Mathema uthi yena ulaso isibindi sokutshela umqhatshi wakhe ukuthi kaphathekanga kuhle engqondweni.
Ngingaba lesibindi sokuthi ngifonele kumbe ngitshayele ucingo umuntu engimsebenzelayo ngimazise ukuthi kangenelisi ukuthi ngibe semsebenzini uma kuyukuthi kukhona okwenzakalayo nxa sikhangele endabeni ze-mental health. Mina isibindi ngingaba laso ngimtshele sibili, kodwa ukuthi ngathi ngamtshela through i-telephone conversation kangeza ke ngukwanise, kodwa engingakwenza ukuthi ngimtshele through into efana leWhatsApp. Ngiyabe ngizathumela iWhatsApp, mina nxa sengifona ngifona ngisenza efollow up ukuthi ngithi mqhatshi ungabe ubonile na umlayezo lapho ebensitsho into efana lale.
Abenhlanganiso ezehlukeneyo bebexoxa ngomkhuhlane ongahlasela izisebenzi okuyikukhubazeka kwengqondo. Kuvele ukuba abaqhathi abaningi bebengaboni umkhuhlane lo ngelihlo elifana leminye nje imikhuhlane ejayelekileyo. Ngakho izisebenzi zithwala nzima ukuthi zichaze ukuthi ziphatheke kubi ngomkhuhlane wokusindwa yemicabango. Abaqhathi sebecetshiswe ukunakekela impila kahle yonke yezisebenzi egoqela lokukhangela ukuhlaliseka kwengqondo. Njalo inkokheli lezi zithembisile ukuletha inguquko kuzisebenzi ngoba sebenanzelela ukuba ukuze ikhampani iphumelele kuyadingeka ukuthi izisebenzi zibe ziphilile engqondweni. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live Talk namhlanje sikhangela uduko olusoluwonwe osoluwone intuthuko yomnotho welizwe eZimbabwe. Uduko lwenkohlakalo esibhahile elizweni. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani uhlelo. Inhlanganiso yamagqwetha eYellow Society of Zimbabwe isikhweze imbadalo yokuthola usizo lwabameli lwamagqwetha. Nxa ufuna ukumelwa ligqwetha usuzahlawula imali engaba ngenkulungwane ezinhlanu zama-RTGS dollars, 5250 RTGS dollars ngehola linye. Kuthi abafuna ukwesula imitshato kumbe i-divorce kusokuzamele bahlawule inkulungwane ezilishumi lathoba minembili zama-RTGS, 18,000 RTGS dollars nxa umuntu emangalela umkakhe ukuthi umamangalelwa uzahlawula amadola angaba zinkulungwane ezilishumi lambili, 12,000 RTGS dollars. Lokhu kusolwe ngabaningi abathi sokuzaba nzima ukuthola abameli magqwetha emthethwandaba. Kodwa elinye igqwetha umnumzana Job Sibanda utshele uChris Gande weStudio 7 ukubana imbadalo kayikhwezwanga, kodwa udubo yikuthi iguqulwe isukela kumadola elemelika akade yiwo esetshenziswa yaqanjwa ngedola leZimbabwe.
Ungayifananisa lele United States dollar. Ngizathatha nje umzekelo sowodwa. I-divorce namhlanje nxa umuntu efuna ukudivorce umkakhe efuna ukubhadala imali, ilo society ithi nxa i-divorce leyo ingaphikiswa abantu bevumelana kumele ibe yi-18,000 RTGS, 18,000 for umamangala. Kodwa ungananzeleli ukuthi i-18,000 leyo nxa usiyicompare le United States dollar, uzananzelela ukuthi okwanamhlanje i-18,000 dollars leyo maybe ilingana le maybe $900 kumbe $1,000 United States dollar. Ikanti kudala sisasebenzisa i-United States dollar njengemali esebenza kuleli lizwe. I-divorce, that same divorce, ibiza costa umuntu $1,200, same divorce. So uzananzelela ukuthi nge-bond kwi-RTGS dollar, i-18,000 yanamhla isilingana le $900 ye-United States dollar. Okutsho ukuthi in real terms, i-divorce yakhona leyo isiyehlile $400 or $300 United States dollars. Kodwa ngiyakuvuma ye ukuthi nxa uyikhangela imali yakhona imali eningi kakhulu, abantu ngiyakwazi abantu kabayekhona.
Bakhona abanye kade besibuza lapho kubana kanti vele wona amaloya azabhadalwe imali yonke eningi kangaka, bathini bona ukuthi bayehlise ngoba abazwisisi ukuthi yabe isiyangaphi.
Njengoba bengitshile ukuthi ungakhangela isiza sibili ukuthi ivalue yakhona yena le isisindo semali kakhona, in real terms imali iyehlile. So ngoba thina ukuthi size sifike kumali yona leyo, what ilo society does iyakhangela ukuthi region yona ichaja njani, eSouth Africa for instance. So uzananzelela ukuthi ama-charges aweZimbabwe laweSouth Africa laweZambia eSadak nje yonke loba njengehlukana nje mpita na ayahambelana, akumelanga ayehlukane kakhulu. Asikompare labo Britain namanye amazwe aphambili, sikompare lamazwe awakhona apha nje kuSadak.
Umnumzana Job Sibanda yingcwethi yecubungula ezomthetho ubexoxa ecingweni lapho lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo. Iningi-ke lithi kalisoze lenelise ukuthola abameli emthethwandaba ngenxa yokuqonga kwembadalo yamagqwetha okwethulwe yinhlanganiso yelolo Society of Zimbabwe. UChris ucinde uphinde waxoxa njalo locubungula ezombusazwe umnumzana Thandeko Zinto Mkhandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Le indaba yokukhutshulwa kwenhlawulo zabameli kumbe amagqwetha isisithi ukuthi bonke abantu abaningi, uZulu, umphakathi omningi ungadala icala kwagadalekile ubincinyane ongakanani sebevele nje sebeyikudla kwejeli, ngoba imali leyo balutshwane nxa bekhona abalayo leyo mali ebaliswayo ukuthi xa kuthe kwathi kuza kude. Hhayi, lokho ngibona lilungelo labantu nje, abantu ngabazi ngisebele bahlala ukuthi baza kuya emajele sengisitsho ngoba phela icala lembula ingubo lenjeni. Ngakho ngathi mina soze ngidale icala, liyazibuyela nje icala uzuswela ukuthi uzamelwa ngubani. Labana laba benkantolo bangabona ungamelwa bakuphicaphice uvele nje wena usisadliwa zintwala zejele. Kayikho enye indlela ngoba abantu imali vele ngabalayo.
Sizwa njalo kuthiwa labo abafuna ukwesula umtshado wabo okuthiwa i-divorce ngesilungu sokuyamele behlawule bona imali engafika wena 18,000. Akusoze kwenze na ukuthi abantu begcine bephonga uhlala bese sabe kuyabhadala.
Ye, akumele kunjalo, asebezaphonga ukuhlalela khona lokho nje ukuthi njengoba imali zakhona sezingakubona abantu vele uthando lungasekho kule ngxabano. Abantu bathi kungcono sizidlalele, kumbe abanye vele nje bahle badlale lona icala lokulimaza lo omunye ngobana bezekhululeka ubana bayenkantolo bonquma lowo mshado. Uyakubona la ukuthi nxa abantu behlala ngaphansi bophahla lunye, so kumele ukuthi behlukane kodwa umthetho ubabanzele ndawonye. Kuyakhathaza la nxa omunye aza asuke ayele, ziningi izinto azakazenza ngobana umthando kawuchithwanga. Lokhu sekuthitshe ukuthi nje ukuthi emahlangeni ungaza kubuya ushade kutsha ngempahla ingazake yabiwe ngobani umthatho kawesulwanga. Kufaka abantu enkingeni ezimangalisayo. Ukhona umuntu osesukela amalungelo abantu osefuna ukuthi ahlalise abantu labantu abangafunaniyo.
Umnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi ecubungula ezombusazwe bexoxa ecingweni lwe-Studio 7 eseGwanda. Umqoqotshi waqambule nguqole Triangle United uTaura Imangwiro uthi bafunde okuningi ngokuphatheka kwabo umncintiswano wenkezo ye-CAF Confederation Cup loba nje bengasafinyelelanga ukungena kwimidlalo yezibaya. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanjo usipha lolu daba.
Iqembu le-Triangle liphelelwe ngumphako emncintiswaneni we-CAF Confederation Cup ngemva kokunqotshwa ngeLenoadibu elaseMauritania. Lawa maqembu adibane kwimidlalo emibili yesigaba se-playoff njalo eLenoadibu linqobele Triangle nge-2 kanye emdlalweni wokuqala kuthi kowesibili odlalelwe enkundleni eBarber Fields ngensonto. Uphelwe iqembu le-Triangle linqobe nge-3-2. Limpumela itsho ukuba iqembu le-Noadibu linqobele Triangle nge-4-3 nxa sekuhlanganiswa impumela yemidlalo yomibili. Umqeqeshi weqembu le-Triangle uTaura Imangwiro utshele intatheli izindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo wangensonto ukuba ukuphatheka kwabo kumncintiswano wokudinga intshanje zezwekazi lase-Afrika kubavule amehlo.
Sichube kuhle kakhulu njengoba bekungokokuqala ukuthi siphatheke kumdlalo okudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika. Lathi njengabaqeqeshi sifunde okuningi, ikakhulu ukuthi kumele sibekwazi kokwenza nxa sincindezelwa ngabonompempe ngoba wasiphazamisa emdlalweni wehlandla lakuqala.
Imidlalo yesigaba seCasalaga Premier Soccer League yeviki lamachumi amabili lathoba munomunye ichi iqembu leCapes United lilokhu lihlezi phezu kwengalane yemiklomelo lile miklomelo engamachumi amahlanu lowodwa loba nje linqotshwe nge-2 kanyana iqembu leTel 1 ngensonto. Iqembu elihlezi endaweni yesibili ele-FC Platinum lalo lilidibane lembila zithutha ngempela viki yedluleyo njengoba lichaywe nge-1 kanyanga lebulawo yeChiefs njalo liyale lilokhu lile miklomelo engamachumi amane lathoba munomunye. Endaweni yesithathu kule qembu le-Chicken Inn lona elingadlalanga kulimpela viki njengoba bekumele lidlale le-Triangle lona beliphatheke kumncintiswano we-CAF Confederation Cup. Endaweni yesine kule qembu le-ZPC Kariba lona elile miklomelo engamachumi amane lanhlanu njalo linqobe le-Black Rhinos nge-1 kanyanga ngensonto. Umdlalo wokuphakathi kwamaqembu amakhulu elizweni yathi ele-Dynamos kanye lele-Highlanders uphele zingutshiki lobhanqa 1-1 njalo umqeqeshi weqembu le-Highlanders u-Andrew Peter Jijong ukhale ngesimo senkundla ye-Rufaro sonathi silungilanga ukudlalela amaqembu adlala kusigaba saphezulu.
Football is for the fans. For the fans of Diamonds, for the fans from Highlands, for Platinum, for everything. Football.
Umdlalo wenguqu ngumdlalo okukholisisa abalandeli bomdlalo wenguqu. Kungakhathalekile ukuba ngabaliphi iqembu kodwa isimo senkundla yeRufaro asilungilanga ukuba kudlalelwe umdlalo wenguqu okokuthi lenja yami imbala ayinyeke idlalele enkundleni efana lale. Isimo salinkundla asilunganga, asemukeleki ngempela.
Msileni wengalane siqhubekela phambili isipunepune sokuzama ukusinda ekugunyulweni kusigaba saphezulu njalo iqembu elijeke amanye engalaneni leyada linqobele Chapungu nge-1 kanya lakhuphula inani lemiklomelo elilayo laya kumachumi amabili lathoba munembili. Endaweni yesibili nxa usuka emsileni kule qembu leMshokwane Stars lona elinqotshwe nge-1 kanya ngelewange njalo lemiklomelo engamachumi amathathu kuthi elewange lihlezi endaweni yesithathu nxa usuka phansi lile miklomelo engamachumi amathathu lowodwa. Endaweni yesine nxa usuka emsileni kule qembu leHerentals lona elinemiklomelo engamachumi amathathu lowodwa kuthi phezu kwalo kule qembu leTel 1 lihlezi endaweni yechumi lane lile miklomelo engamachumi amathathu lambili ikanti elebulawe Chiefs lihlezi endaweni yechumi lantathu lile miklomelo engamachumi amathathu tulane. Sikhangele umdlalo we-rugby. Iqembu elimela ilizwe le-South Africa emdlalweni we-rugby yilo elibe zintshantshi zomhlaba jikelele ngemva kokunqoba eliwenze le-England nge-32-12 ngomgqibelo. Leli qembu elaziwa ngegama elikuthiwa ama-Springboks lilomunye wabadlali odlale indima enkulu ekunqobeni kwalo oyisizalwane selizwe leZimbabwe uTendai Mtawarira yena owaziwa kakhulu ngegama elikusoma elithi Beast. Ngimele Studio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanji.
Sesihle safika emaphethelweni ohlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.